Ngakukhangela inani labantu abalomkhuhlane lowe COVID-19 umhlaba wonke jikelele. Sibe sikhangela ke kusigaba se-Southern Africa, sikhangele Zimbabwe in particular. Amanani aloku esiye eqansa. Ungakunanzelela ke khonokho kuveza sobala ukuthi kuqakathekile ukuthi ilizwe liqhubeke lokhu livalile. Kuvulwe okuthize nje kancane kancane khona kana siyakwemukela ngoba kungaphongu kuvulwa kwawani kule ngozi yokuthi abantu abaningi sebengawuthola lowo mkhuhlane kugcina sokufika le ngozi empilweni zabantu.
Kodwa amaqhinga wonke kahulumende awokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus ungathi mahle kumbe ayasebenza na?
Khonokana kuvalwa kwelizwe singathi i-lockdown kwanceda kakhulu ngoba kwenza ukuthi kungabi lokumemetheka kwalowo mkhuhlane. Lakathesi leli qhinga lokuthi abantu bonke abafika bevela ngaphandle kwelizwe kuzamele ukuthi babe ku-quarantine khonokana kuyasiza kakhulu ngoba ungananzela abaningi kathesi asebebanjwa ukuthi balo mkhuhlane ngabantu ababanjwa bekuma-quarantine centers ukuthi ngathi bavunyelwe bangena phakathi komphakathi bekungasala sokulo mkhuhlane omemethekileyo kakhulu. Kodwa ke what level asikathola ama-testing centers ukuthi abantu bakithi ngabe sebetestiwe sibekwazi ukuthi lanxa sibili besiya ivula kulezo ndawo abavula kizo ngabantu asebethe batesta.
Inhlanganiso yakho yayithe ilobele uhulumende ukuthi udaba lolu lokuswelakala kwamanzi lube yi-state of emergency. Selingaphi ngalolu daba njalo libona ingani kuzaba lobubelo yini?
Abahlali bakobulawayo mbe singathi izakhamizi zakobulawayo zihlangane lo dubo olukhulu kakhulu ngokuswelakala kwamanzi. Kathesi sikhuluma nje i-council ikhiphile uluhlu lokuthi abantu bazathola amanzi okwamahola angama-24 singathi lilanga elilodwa phakathi kweviki. Kanti besikhangela ukuthi abantu nxa kunje phakathi kwalowo mkhuhlane abantu kumele bageze izandla kungahlali isikhathi eside bengagezanga. Impendulo evele ehhovisini kahulumende mbe singathi kamongameli lanxa engasabuyanga njengencwadi ebhalela inhlanganiso njengoba sasiyibhalile thina kulesi kunanzelelayo ukuthi esingathi ngama-outputs ngoba ama-outcomes kuyaveza sobala ukuthi ihhovisi kamongameli iyawuphendula umbiko esasiwuhambisile ngokuthi amanzi akobulawayo sesengozini. Ungananzelela kuqale kwakhitshwa imali engange-$10.6 million Zimbabwe dollars ihanjiswa enyama yendlovu ukuthi kuyelungiswa izibhora zenyama yendlovu. Kwalandela-ke ukuthi umphathintambo wakobulawayo uJudith Ncube wavakatshela kugwayishangani idemu emalangeni adlulileyo siyakhangela ukuthi umsebenzi laphana unganani ngoba lelana yilidamu esilithembileyo ukuthi lingaba khona lilamanzi amaningi ukuthi ngase lisebenza abantu bakobulawayo bangabhenefitha kakhulu uhlupho lwamanzi kuphela. Emalangeni asanda kudlula futhi uzananzela ukuthi ubaba uJulayi Moyo onguye okhangeleke ngogada lozabelo okuwasuka kobulawayo xoxisana nama-councillors kanye le-management ucutshungulwa lona lolu daba lamanzi akobulawayo. Kwaphindwa njalo kwaba le company yama-enjiniya esingathi yi-independent from i-view yala ama-councillors ako-city council ukuthi kube lo mqondo osingathi khona uza nosuhulumende la ibikhona futhi kobulawayo emalangeni asanda kwedlula. Konke khonokana thina sikuthatha njengokuthi yimpendulo yehhovisi kahulumende mayelana le ncwadi esayibhala njengenhlanganiso yokubulawa Progressive Residents Association ukuthi uhlupho lwamanzi akobulawayo sokumele udiklelwe lube-national disaster. So yimpendulo esithi siyayibona ngezenzo ezenzakala kuground.